Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazo omuhle ngolwesine mhla ka 21 kumpandula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje.
Kuzafika ukukhuluma ukuthi ilizwe libulawa ngama-sanctions, kabukhitshwa ama-sanctions, kasoze kukhulume ngokutshontshwa kwezomnotho nokuthi kati ilizwe selithethe walenza laba ngani ikhampani yakhe lapho sefaka abantu abakhe bodwa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe sisola udlakela lokwethuselwa kwabantu okubikwa kulokhe kuqhubeka lanxa ukhetho solwedlula. Uhulumende uthi akulalutho olwaphanjaniswa ikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission okwenza yavalelwa umthambo wemali ngumanyano we-European Union. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngapha eMelika namuhla, lapho akhangelelwe ukusola izijeziso zenotho azetheswa lamanye amalunga e-ZANU-PF yiMelika. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi uMnangagwa uza khuthaza njalo ukubambana emhlabeni jikelele. Kumbiko wakhe njengehlala yenza, uMnangagwa ukhangelelwe ukutshela iMelika ukuthi kumele yesule izijeziso lezi ngoba esithi zilimaza uzulu makhaza. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lo mongameli wele Namibia umnumzana Hage Geingob besethula amazwi abo ku-United Nations kuliviki. Labo bathe iMelika kumele yesule lezi zijeziso. URamaphosa uthe ngaphandle kokulimaza isizalwane seZimbabwe, izijeziso lezi zilomthelela omubi kakhulu elizweni lakhe. UMnangagwa uthi izijeziso lezi yizo ezibulala umnotho weZimbabwe ngoba zixotsha abatshali bezimali futhi zenza iZimbabwe yehluleke ukwenza amabhizimusi lamanye amazwe kanye lokweboleka imali kumabhanga amakhulu afana le-World Bank le-International Monetary Fund. Kodwa uhulumende weMelika uthi izijeziso zakhe ziqondiswe kuMnangagwa mathupha labanye bakhe kuZANU-PF abephula amalungelo kaZulu njalo kazilamthelela kuZulu. IMelika ithi njalo umnotho weZimbabwe ubulawa yinkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Olwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheji likaZulu, umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uMnangagwa ugijimela ukukhuluma ngodaba lwezijeziso echiya ukulwisana lenkohlakalo enziwa nguhulumende wakhe.
Angakukhuluma lo ophethe ilizwe leZimbabwe Emmerson akukhe ngukhangeleleyo okumangalisa ngaphandle kokuthi uzafika ukukhuluma ukuthi ilizwe libulawa ngama-sanctions, kabukhitshwa ama-sanctions, kasoze kukhulume ngokutshontshwa kwezomnotho nokuthi kati ilizwe selithethe walenza laba ngani ikhampani yakhe lapho sefaka abantu abakhe bodwa selingani into yakhe yedwa. Okutshiwo nguRamaphosa akusethusi thina, akusethusi uRamaphosa ngabantu esikholwa ukuthi bayajabula uma ilizwe abangani babo belibulala bona bebesebezuza inzuzo abayizuzayo ngoba akula umuntu ongathi indlela abantu bezimbabwe badubeka ngayo bebesegoli behlukunyezwe ngabantu beSouth Africa ebeselokhu ekhuluma njengendlela akhuluma ngayo.
Izolo uMongameli Mnangagwa wethule amazwi emhlanganweni wokucebisana ngokuvikela imikhuhlane efana le-COVID-19. Lapho athe khona uhulumende wakhe usethuthukise kakhulu umsebenzi wezempilakahle. Wengeze wathi eZimbabwe lizilungiselele kakhulu ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies.
Ukuphatheka kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly kusolwa ngabebandla eliphikisayo ele-CCC abathi ubengamelanga avunyelwe ngoba enqobe umkhokheli wabo uMnumzana Nelson Chamisa ngokuqilibezela kukhetho olusanda kwedlula. UMnumzana Tim Moringai owe-CCC eMelika uthi uMnangagwa ubengamelanga avunyelwe emhlanganweni lo. Uthi uMnangagwa uphosisile izolo ngokutshela umhlangano we-United Nations ukuthi umsebenzi wezempilakahle eZimbabwe umi kahle.
Sibona ubaba uMnangagwa ebuye lapha e-United Nations ezomelela iZimbabwe, I think in his own capacity. Ngoba siyakwazi ukuthi ukhetho according to the whole world aluka pheli in terms of the final deliberations ezokukhuluma ukuthi owanqobayo owanqotshwayo ubani. So hayi, iZimbabwe kathesi is in a state of desperation or ukuthi in a crisis ngendaba yesibhedlela when we were one of the most advanced countries as Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, le general health care.
Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule uthi lanxa evumelana loMnangagwa kunenge okusilelayo kumsebenzi wezempilakahle okumele kulungisiswe.
Ubaba uMongameli encomile ukuthi ezempilakahle zihamba kuhle phakathi kwelizwe. Elami ngivumelana la yisithi kodwa kunenge kumele sikwenze njengohulumende ekutheni sibalule ezempilakahle. Kunengi kakhulu okumele kwenziwe kodwa sinanzele ukuthi siyasilela yezimalini njengelizwe kodwa imizamo emihle enziwa nguhulumende siyayibona siyayinanzelela. So kungani imisebenzi le ingaqhubekela phambili ukubana abantu bephathiseke konke lokungezelela inhlelo zokuncedisa kwelapheni imikhuhlane ethile njengabo cancer leminye imikhuhlane enjalo, abantu bancedakale, abantu bengabili bephuma besiya ngaphandle kwelizwe. Ngokunjalo kumele kungezelelwe kuloko kukhona uhlelo lwezempila kahle.
UMnangagwa usanda kunqoba kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo olusolwe ngitsha lamaqula eSADC we-African Union sithi kaluqutshwanga ngendlela esuthisayo njalo ehlonipha iziqondiso zomhlaba lezezansi e-Afrika ezilawula ukhetho olukhululekileyo. Uhulumende weZimbabwe uthi akula lutho olubi olwenziwe yikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission okubangele ukuthi umanyano weEuropean Union uvale uhlelo lwawo lokupha lekhomishini imali engangezigidi ezinhlanu zamadola eMelika, $5 million. I-EU ithi ithethele linyathelo ngoba iZEC yehluleke ukuqhuba kuhle ukhetho olusanda kwedlula. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe-EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabe-ZEC olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho. Embikweni wabo abe EU bathi bathethelesa isinqumo ngenxa yendlela iZEC eyaqhubeka ngayo ukhetho ngoncobakazi, kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana laba kwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Richard Mawomva uthi iZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona.
Kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebelendlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo kodwa kuphumanga ngaleyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi iZEC yenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu, okuthi imali evela phandle akuyenzi ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity, and as a result of that, it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially, the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa iZEC imali. Ngakho-ke empeleni ukwehla kwezimali zabo akuyona indaba yalutho, njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngasilandaba lakho nakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe-EU.
Siyamangala akuthwala ukuthi bebevele befake imali kuZEC, ngoba iZEC ayikho redi, ayila ama-institutions okuthi imali le izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo. Njengobufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho, iZEC ehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally, okubangela ukuthi i-EU ikhiphe imali yabade bebancedisa ngayo, ngoba imali injongo yemali bengeyokuthi iZEC incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe, kodwa hhayi ke lokhu akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Lelancube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe-EU ngalesi sikhathi akusoze usize eleZimbabwe.
Amazwe lamazwekazi lezindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo-EU ziyanceda kakhulu ekuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo, ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga, ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa iZEC khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo, ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU, ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe. Kodwa ke lokho kweZimbabwe ukuthi ayilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeZEC le uCommissioner Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele, njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuna ngokwabo imali ngeyabo, singathini thina ngokwabo lokhu? Kodwa thina siyakwazi ukuthi khona akula lutho ngisho olulodwa ezizahlele ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe-EU sebethe thina sabambani sonke, akusiwethusi thina lokho. Uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
AbeZEC bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe sesisole udlakela lokwethuselwa kwabantu okubikwa kuqhubeka kwezinye indawo zelizwe lanxa nje ukhetho solwedlula. Kumbikwe esiwethu le izolo, isigodlo lesi sithe umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ulelungelo lokuhlala ngokuthula engahlukunyezwa kungelani lokuthi usekela liphi ibandla. C Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi umongameli Emmerson Mnangagwa wale ukusayina umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo oyiprivate voluntary organizations bill wawubisela edalele parliamente ukuthi uyelolongwa kakutsha. Iphephandaba leChronicle lithi inkampani yakwele Russia Alrosa Mining isisungule umsebenzi wokudinga igolide eCholocho. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sibingelele enkundleni. Ithi livuka njani basakazi? Singazi kumbe le indoda leti ayisafuni sikhulume. Efuna kukhulume yona izokhuluma yini lamhlanje, ngoba ikhona enye indoda lapha ethi hayi uMantsheza logqumgquma akufanelanga bakhulume, kufanele kukhulume yona. Kungasenani lapho. Ngibona ingathi le into ekhulunywa ngulowo ndoda lo othiwa nguWilliard Moyo lo wasesilobela le. Uyazi umuntu uma evula umlomo wakhe nje akhuluma uyahluza ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko. Le into abayikhulumayo le ukuthi bachayide into ngabantu be-CCC kuyazwakala nje ukuthi yi-Jew, ayikho leyo nto leyo. Uyavela la uyizwe nje. Savela samuzwa uWilliard Moyo laphana inkulumo zakhe ukuthi vele okuzalandela yikho lokhu. Ayikho leyo nto leyo, uWilliard Moyo, ayikho leyo nto leyo. Akukaze kwenzeka lokhu ukuthi amapholisa engama la bantu be-CCC. Abantu bethu sibambe belichaya akukho lokho. Into nje ozibumbela yona lawo zama nje ukuthi mhlawumbe ungadraw attention, kodwa angiboni ukuthi kuliqinisa lokho okukhulumayo lokho. Kodwa ke njengoba lingabantu bezano PF lizitshela ukuthi lizwe ngelenu, licabanga ukuthi iZimbabwe izano PF, kodwa ke okukhona lokho elithembisa khona abantu into engekho and into engeke iphumelele. Lingeke libe selisayinelisa futhi ukuthuthukisa iZimbabwe. Layehluleka kudala, lingakhuluma lithilila ngaze liphume kuyetshona, kodwa lingeke liphinde lithuthukise iZimbabwe.
Studio 7, mina ngithi njengoba uPresident Mnangagwa edliwe, eyalela nje embusweni. Ngicabanga ukuthi nango-2028 yena lozayo uzodliwa futhi, kumbe aphinde athi yena usethatha i-third term. Ngubani ozomchallenge? Akukho muntu ozomchallenge. Uzabe nabalandeli bakhe abazomvumela, abalandelana namabhodo aconsayo, amabhodo anyunyumayo. Banenge abalandelana namabhodo anyunyumayo and umnyanga kuvele bafakele wona lamabhodo anyunyumayo aconsayo, abantu abafana nabo oWitness Dube, abafana nabo omalaki Nkomo, oGawule, oChuma, wonke labo oBert Mpofu balandelana namabhodo aconsayo. Bangasibulalisa ngomnankagwa ngoba belandelana nawo lawo mabhodo. Mhlawumbe la mabhodo akanalutho, balandela nje.
Studio 7, linjani basakazi abahle lesibathandayo? Siyazizwa indaba zamnankagwa lezofika wazikhuluma phesheya le emhlanganweni omkhulu. Mnankagwa lo yinyoka mpela, ehamba ngenyawo njengomuntu, ilezandla. Umnankagwa uthi eZimbabwe kulezibhedlela abantu besukula kangaka izibhedlela, iziphi izibhedlela ezikhona eZimbabwe lezozitshoyo? Ngoba abantu baphuma bafuna usizo ngaphandle, kodwa yena uzothi izibhedlela zikhona kulobu nzima lapha. Siyambonga ukhansila ongenele wawubulawayo uColtart. Silethemba ke lo ukuthi uzayenza umehluko omkhulu. Angathi wonke ama-province nama-district engabonela kuye phose nje izwe lonke.
Studio 7, litshona njani bahlonitshwa bami lonke nje umhlaba wonke jikelele? Yazi mina nilokudana kakhulu ngabantu, ngithi izikhulumi zezano kumbe izikhulumi zikamnankagwa lapho Philip Gawule labo labo Joseph Chumo Malaki. Ngizibuza ukuthi kanti kumbe thina siyizilima kumbe kasinanzeleli indlela esikhuluma ngayo enziwa ngukhulumende wethu? Amangabe akhuluma lento ezingenzakaliyo? bona babe opposer nalathi bethi uhulumende uyazama uzamane kodwa uzwe ngeqiniso qiniso uhulumende dakulanda izamayo kanti ezinxa ukuthi ezempilakahle ziyakumaka ezempilakahle kanti ezingikhuluma nje kithi esibhedlela ufike welatshwe ngedola ngenyanga ubhadala dola akula mithi uqeda lapho uzobhalela unye hambe edinga umuntu ekhemesti akula ukurenovetha ikliniki kurenovethwa yithi izakhamizi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, nxa ufuna ukuzwakala ungasithumela owakho ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ikomiti ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni, e-Normalization Committee, isilovele iqembu le-Highlanders incwadi icela ukuba livumele umqeqeshi walo uBrito Oliveira ukuthi ake aphathe iqembu lesizwe elama-Warriors. Kubika intathelezini laba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Okukhela ikomiti eqhuba uhlelo lokulungisisa umdlalo wenguqu elizweni uLincoln Mtasa ngolwesibili ulobele iqembu laLendazi elicela ukuba likhulule umqeqeshi walo uBrito Baltimore Jose Oliveira ukuba aphathe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lesizwe lamaWarriors. Isikhulumeli seqembu laLendazi uNozibelo Maphosa uthi iqembu leli kalika baphendule abe-Normalization Committee kodwa olandela iqembu leBhoso ubonwe yinkosi Sithole uthi kwamukela umsebenzi wokuqeqesha iqembu lesizwe kuyabe sekusitsho ukuba uBrito usexotshanisa impala ezimbili.
Okokuqala mbona ngathi for amaWarriors good right ngoba ule knowledge enkulu ngebhora njalo futhi ukhanya ngumuntu ofuna ukuthi izinto zenziwe ngestandard sonesiyane sezwe. Bese ngibuya ngapha kwelethu leli Highlanders ukuthi singazi ukuthi kuyasala kusiba njani ngoba mina bengicabanga ukuthi kuyabe kufuna ukuthi kusale kule assistant coach ongathi uyabona ngcono kakhulu ukuthi uBrito ufuna izinto zenziwe. So mbona ngani kuzaba zima kakhulu ukuthi akubalance ukuthi aye ngapha akuye abe ngapha but sizabona usimfisele inhlahla umsebenzi ngumsebenzi asingeke sijayekele ukuya coacha ngale abe coache ngapha kuphela hayi.
Ocubungula ezemidlalo uWashington Spanda laye uthi sekungenzeka yandelwe ngumsebenzi uBrito nxa eseqeqetsha amaqembu amabili.
I think igame kuyinto esingayithatha sidintu enhle kukanti ke kubalandelele indazi mebhili akusuze kube into abazayithakazelela ngoba ke siyakhale ukubana-ke umsebenzi azabe elawo suze abamningi ngobana-ke sokuzafake akhangele kuma-Warriors le aphinde khayele iqembu le-Lenders ingakhayela-ke ukubana-ke iqembu lelethilamoya ngendlela elidlala ngakhona ngalezi nsuku lidinga ukubana-ke umqeqeshi abe khona full time ongakuthi ngenxa yesesiyale sokungakhona ukuthi kumphambanise. Kukanti-ke lapho kuyinto enhle ukubana-ke aphiwe ithuba naleli ukubana aqeqeshe iqembu lesizwe ngoba uthe buya-ke i-Highlanders uyithole ilezigamba eziningi kodwa-ke khathesi ngendlela esikhona kutshengisela ukubana-ke hayi useqhuba umsebenzi omuhle ongakuthi-ke la ma-Warriors nxa engaphiwa ama-players afunayo hhayi sokungaba nezimnandi.
Intathelo zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera yena uthi imisebenzi kaBrito yedale ukuba inkatha iwele yena.
Hayi sodaba nje olumangalisayo kumbe okade lungakhangelelwanga ngabantu ngenxa yokuthi abantu bake bekwabalisemlonyeni sibili ngemva kokuba iHighlanders ibidlala kuhle phezu kwengalane ukuthi bathi hayi umqeqeshi ongaba seduze mhlawumbe ongasoze ebe nenketha yabachabe engaba nguBrito. So ngokubona kwami i-Normalization Committee ingabe yenze isinqumo esihle ukuthi bedinge uBrito ukuthi ezokuphathisa okwesikhatshana.
Iqembu lama-Warriors kumele liqale amalungiselelo okuphatheka kumncintiswano we-African Nations Championship wona okumele aqale ensukwini ezilandelayo. Umncintiswano we-CHAN udlalwa ngabadlali abadlala besemazweni yabo kuphela. Ngenyanga kaLwezi iqembu lama-Warriors lizangena kumkhankaso wokudinga amaqembu azadlala kumidlalo yokudinga intshantshu zomhlaba jikelele njalo lapho abadlali abadlala kwamanye amazwe babe sebeyingxenye yeqembu. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kweze Melika, umongameli Joe Biden, uhlanganelo mkhokheli wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, emhlanganweni we United Nations General Assembly, izolo. Umsakazo we Voice of America, uthi ababili laba, bakhulumisane ngohlelo lwe Israel, olokuqhelisa izigaba zalo. Ngokuthatha umhlabathi ele-Palestine elithi ngowalo. Baxoxe njalo ngemizamo kahulumende wele-Israel eyokuguqula ugatsha lwemithethwandaba okuyinto esolwa ngabantu abaningi. Hayike siziqiba lapha leze kuseni mthokazi omuhle kodwa ke sikhangeleke imbiko yenu elisithumele yona kukhasi lethu le VOA Ndebele ku Facebook kuphela. Silodaba laphana olokuthi umongameli Mnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni we UN General Assembly namhlanje. Lithini ke lina? Sibone laphana kulo nkosi nathi ndimande uthi sigebengu lesi Mnangagwa. Hayi bondimande, uthi sigebengu lesi Mnangagwa uzibona ngani uhlakaniphile engumambara nje lepa elingazi umsebenzi longane wakhe ngobu hayi ndimande ngeke ngikwazi ukuqeda umbiko wakho lapho uzoba lo bathuka abantu bakithi uAndrew laphana sichomani Andrew hayi ungabothuka kanjalo baba isithabile Chimbandi uthi wena ngabamjezise kakhulu ngoba naye ujezisa abantwana baseZimbabwe. Dre Almond uthi kaqale akhule ingqondo then ama-sanctions azokwesulwa ama-sanctions will go. Izijeziso zinikwa ingane ezingezwayo phela. Kuzoba lobani usithupha moyo la uyathuka umbiko kasithupha laphana awubaleki. Hayi siyabonga ke likhumbule ikhasi lithi VOA Ndebele kuFacebook aliqhubeke lithumela imbiko yenu libhala ke lifake ama-comments kundaba esiyabe sizifakile. Hayi suka madoda inzwisa kuphela nguzinja insizwa yasecholojo uhlabela ke kamnandi lapho eqiba uhlelo uthi singamandebele siziphetheke ngebezihamba phambili. Umongameli yamasoni Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Isikodlo someli weMelika eZimbabwe sisola udlakela kanye lokwethuselwa kwabantu okubikwa kulokhe kuqhubeka lanxa ukhetho solwedlula. Uhulumende uthi akulalutho olwaphanjaniswa yikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission okwenze yavalelwa umthambo wemali ngomanyano we-European Union. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa 1:30 olivalelisayo ngu-1:30 rather ntambama olivalelisayo nguNtungamilinkomo.